Kwaba lokujabula esitalatenzi madolobheni afana leHarare kanye lakobulawayo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ehluthunela owayengumongameli Robert Mugabe intambo zombuso. Kodwa kwathi kusanda kungena inkokheli entsha kwahle kwaqonga intengo yempahla njalo udubo lokusilela kwemali lwaqhubeka phambili. Iningi lalicabanga ukuthi mhlawumbe isimo sizaguquka. Abanye abaseduze lamadolobha afana leFrancis Town eBotswana bame ukungena kumakhelwane besiyadinga ngitsho impahla encane okufana lokudla. Sekwedlule inyanga eziyisikhombisa kodwa imali lokhe isilela, ihlobo labangane abaphandle kwelizwe belokhe bethumela imali lokudla, kukanti intengo yempahla nje ilokhe iphezulu. Umnumzana Andreas Sibanda uthi kuyadanisa ukuthi njengehlobo ngaphandle kwelizwe lokhe bethumela imali kanye lempahla ekhaya.
Isimo sezinto ekhaya sibuhlungu kakhulu. Ungakhangela lokho sithumeza ukudla, lokho sithumeza imali abangayitholiyo, abayithola ngemva kwesikhathi. Kathesi njalo bakhangelele ukuthi intengo ze-fuel zingakhweza. Okutsho ukuthi akula nto etshintshileyo ekhaya, lokho kuzifananela nje.
Umnumzana Mthabisi Dube uthi ngesikhathi sokhetho kumele ukuthi ngabe ibandla elibusayo selenze imizamo okulungisa ukonakeleyo kodwa kuyadanisa ukuthi lokhe kukhona.
Hayi, kuyadanisa kakhulu ukuthi awukabi lotshintsho kakhulu ngoba lokhe sithenga impahla kwamazwe aseduzane lathi njengeZimbabwe. Sasilethemba lokuthi kuzathi kufika lesi sikhathi konke kuyabe sokungcono ekhaya kodwa asikawuboni mehluko.
Umnumzana Rodwell Moyo yena othenga impahla edolobheni leHebron uthi ukuthaba abakade belakho bekhangele ukuthi mhlawumbe kuzaba lenguquko ukhetho olungakafiki sekuthabalele ikakhulu endabeni ezithinta inhlalakahle kaZulu.
Excitement ebesilawo ukungena kukapresident omutsha isiphange yaphela. Besikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kwabantu generally kuzoba lula. Kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla siyehluleka lokuthi senze njani.
Abanye abafana lomnumzana Nkazimulo Nkhanye bathi kumgceke ukuthi akula mana abazayithola lonyaka njengokujwayelekileyo kwamanye amazwe uma kuyisikhathi sokhetho.
During an election i-expectation ukuthi uhulumende wenza lokhu okuthiwa ngama-election process promises esingathi yiyo imana ngesikhathi sokhetho. Besikhangela ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzalungisa okufana lama-cash shortages kuyindlela yokuzama ukukhanga abavotayo kodwa kukhanya imana yama-elections isiyeqile.
NgoLwesithathu uMongameli Mnangagwa wazise ukuba ukhetho luzabanjwa mhlaka 13 Ntulikazi ekhanya elethemba lokuthi uzanqoba noma nje kulokukhonona ukuthi ungena kwahulumende omutsha awukaqumbaqumbi umnotho ngendlela inenge belikhayelele ngalo. Intengo yamafutha ezimota isanda kubikwa ukuthi izaqonga okulakho kubangela ukuthi intengo ezinye impahla layo ikhuphuke. Inengi belikhayelele ukuthi uhulumende kaMnangagwa kasokafune ukuthi kuye ngenwa kukhetho olunye onye okufana okusilela kwemali kanye lokuqonga kwentengo kungakalungisiswa. Kodwa kukhanya kumele baqonde emabhokisini lapha bazavotela khona belokhe bebhekane lenhlupho ezifana lokuswelakala kwemali, amathuba emsebenzi kanye lokuqonga kwentengo yempahla. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kweleBotswana.